Embikweni wabo abawethula nsuku zonke oveza isimo elizweni ngomkhuhlane we-COVID-19, abezempilakahle baveze ukuba kulabantu abangamathumi amabili lantathu 23 abatholakale belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kwelanga izolo, njalo akekho olahlekelwe ngumphefumulo. Abalithumi balabo bantu abatholakale belegciwane leli ngabantwana besikolo abafunda eMasungo lakoBulawayo. Kungalesi sizathoke abanye abantu eZimbabwe besithi kasikho isizathu sokuba kuvalwe imingcele ukungena lokuphuma uzulu, ikakhulu abathenga bethengisa impahla kwele-South Africa, eBotswana namanye amazwe. Omunye wabathutshwayo ukuvalwa komngcele welizwe ngunkosikazi Soneli Mlalazi ophila ngokuthengisa impahla.
Uhlupho esinalo nxa sisiyathenga impahla ngaphandle njengabantu abasebenzayo yilolu ukuthi amabhoda kakavuli. Lokho kuyenza ukuthi sigcine sesithathisa impahla kumamalayisha, ngoba thina kasisavunyelwa ukuhamba ukuthi singene, kodwa umalayisha bavunyelwa kodwa kungekho mthethweni bayadiza. So yibe sesibanika imali ukuthi basiphathele impahla zethu. Lokho kubuhlungu ngoba intengo yabo iyabiphezulu yokuphathisa. So kusenza lathi sigcine sesingasakhiphi okufanele sikuphume igeyini yethu. Lokho kusiphatha kubi kakhulu njengabantu abazisebenzayo. Isijeziselo sokuthi ngabe amabhoda ayavula njengoba umkhuhlane esingani singayeli.
Unkosikazi Nomalanga Khumalo wakoBulawayo uthi imingcele kumele ivulwe sonke isikhathi, hatshi kule khefu.
Mina ngibona kungcono angavuli amabhoda, especially ngama-holiday. Yikho kumele avale khona, but okwesinye isikhathi lesi hhayi akukho right, ngoba isimo se-COVID laso siyehlile. Kuyakumele acabangele abantu avule amabhoda, then ngesikhathi esiphithiphithe abantu uma bephithizela laphana kube yisona isikhathi abavala ngaso, ukuze abantu behlale ndawonye bengahambahambi. Kuyavikela ukuthi abantu bengayi-spread le-COVID ngoba bazobe bengahambahambi.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi okwamanje kungeke kwakhulunywa kakhulu ngodaba lokuvulwa kwemingcele ngoba uhulumende efuna ukulondoloza impilo kaZulu. Uthi liyamemetheka igciwane le-COVID-19, ngakho-ke kuvalwe imingcele ukwenzela ukuba ungamemetheki ngamandla omkhuhlane lo. UDokotela Mangwiro uthi besaba ukuba kungaqhamuka ihlandla lesine lomkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa ngesilungu yi-fourth wave.
People thought it was gone, but it will always come. Now we know the truth. Once a wave starts coming, like it spreads all over the world, that's why it's a pandemic. So we really are saying when, not if. It's definitely going to be with us, and as government, we must prepare, and as a people, get vaccinated.
Saba le gagasi lakuqala lelesibili. Abantu bacabanga ukuthi usuhambile umkhuhlane, kodwa uyaphinda uphenduke njalo. Khathesi sesisazi ukwenza kwawo. Igagasi lingavele liqale kwenye indawo, lilakho ukusabalala lisiya kwamanye amazwe. Yikho nje kuthiwa lubhubhane. Sesilindele ukuthi elizayo libuya nini, ngoba lizobuya. Njalo njengohulumende kumele sihlale singabalungiseleleyo sikhathi sonke. Sikhuthaza njalo labantu ukuba behlatshwe injekiseni lokuzivikela.
EleZimbabwe lavala imingcele lisesaba ukuba lizamemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abezempilakahle babika ukuba umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula 4,699 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzi isigama.